So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mntwazi omuhle, siyalamukela kumsakazo weStudio 7 lamhlanje ngomvulo mhlaka 4 kuNhlangula 2018. Igama lami nguKibs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu-PF lithi lifuna ukutshengisela emigwaqweni kusasa incoma inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokukhuthaza ukuthi ukhetho lwenziwe ngemfanelo.
They will not go anywhere near where the other demonstration is happening.
Abasuze baye lapho okuzabe kulalabo abayebe betshengisela emigwaqweni ngesikhathi esifanayo.
Kulabantu abathi ukutshengisela okuzakwenziwa umanyano we-MDC Alliance kusasa ngezokhetho kawusoze uncede lutho.
Lokho kwenziwa ngabantu be-MDC abathi bona bafuna ukudemonstrate, mina ngubone kusiba loncedo ngoba isikhathi sesihambile khathesi ekungathi ngabona bayakhampeni instead ukuthi bademonstrate.
UZulu eZimbabwe usetshenziswa ngizathatha njalo. UZulu eZimbabwe usetshengiswa umdlalo oveza ububi bonke obenziwa libutho leGugurawundi owawuvinjwe ngowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi abalandeli balo bazatshengisela emigwaqweni kusasa beveza ukuthakazelela umongameli Emmerson Mnangagwa othi akumelanga kube lodlakela kukhetho lonyaka. Abatshengiselayo bazancediswa zinhlanganiso ezizimele zodwa ezigoqela abafundi, abantwana balabo abalwa impi yenkululeko labanye abafisa ukwenza lokhu. Ukutshengisela kwabo kuza kwenziwa ngelanga umanyano we-MDC ungena emigwaqweni khonona ngokungalungiselwa ngemfanelo ukhetho oluzayo. UMnumzana Nick Mangwana, umgcinisihlalo webandla leZANU-PF eBhilitani, uthi ukutshengisela lokhu kwenzelwa ukuthi kukhuthazwe abantu ukuthi bengenzi udlakela ngesikhathi sokhetho.
It's an awareness march to promote nonviolence in our elections for the 30th of July. So basically, people will be holding placards, they will be wearing t-shirts, they will march from one end to another, they will be in one place, they will not go anywhere near where the other demonstration or whatever event is happening.
Lokhu kwenzelwa ukuthi abantu bakhuthazwe ukuthi kungabe lodlakela mhlaka 30 ngoNtulikazi lapho esizakwenza khona ukhetho lwelizwe. Abantu bazabe bethwele amabhakani begqoke lezembatho zebandla lethu besuka endaweni ezithize besiya kwezinye. Kabasuze baye lapho okuzabe kulalabo abayebe betshengisela emigwaqweni ngesikhathi esifanayo.
And the talk since the inauguration of the president is about the free expression of the will of the Zimbabwean people. Now, everybody is singing from that same hymn sheet.
Umongameli welizwe usekhulume kakhulu ngokuthi kumele kuqhutshwe ukhetho olubalulekileyo lonyaka. Sifuna ukutshengisa ukuthi siyakusekela lokhu. Lokhu yikho okukhulunywa ngamalunga ebandla leZANU-PF wonke. Sonke sikhuluma ngakho ngoba lokhe wangena esikhundleni umongameli ukhuluma ngokuthi uZulu kumele akhululeke ngokwenza akufisayo.
The essence of democracy is coexistence of plural ideas. So, the MDC have got their views. They've got a free play to express such an idea. ZANU-PF has got its ideas. They are expressing it. There is no idea which is said to supersede the other.
Lokhu kasikwenzeli ukuthi sivimbe labo bazabe betshengisela ngesikhathi esifanayo. Ukukhululeka kutsho ukuthi ungenza okufunayo ngesikhathi kulabanye abenza okunye. Siyakukhuthaza lokhu ngoba abantu babona izinto ngendlela ezehlukeneyo.
Lo ngumnumzana Nick Mangwana, umgcinisihlalo webandla leZANU-PF eBhilitani, obekhuluma leStudio 7 eseLondon. Abanye abantu abahlala kobulawayo bathi ukutshengisela ukwenziwa ngumanyana we-MDC Alliance kuphuzile kakhulu ngakho ke akusoze kwaphuma lempumela abayifunayo ubathabile masuku usetulela lolu daba ngokugcweleyo
Umanyano we-MTC Alliance uqoqa ukutshengisela okuza kwenziwa eHarare kusasa besithi bafuna ukuthi uhulumende aguqule imithetho ekhangela ezokhetho ukuze amabandla wonke ezombusazwe enelise ukukhankasa kuhle njalo athole amathuba alinganayo emsakazweni kanye lakumabonakude emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation. Omunye walabo abasekela ukutshengisela lokhu umnumzana Mazezele Membwe uthi ukutshengisela komanyana we-MDC Alliance uvumelana lakho ngoba ubona engani amabandla aphikisayo ayancindezelwa.
Ngiyavumelana lakho ukuthi kufanele abe-MDC bekwenze lokhu ngendaba yokuthi amavoti akhona aqedakali njalo asila qiniso lapho ukuthi okuyiko kwenzakalayo yikuyini ngoba ukuthi vele kwenzakalani lokuthi kuzajintshani vele kasiboni ngoba laba bantu bakhanya izinto zonke balokhu bedonsela kibo ngoba laba amaphathi laba sibona ngazathi bafuna ukusincindezela akukhanyi ngoba masiloku siloku sincindezelwa zonke izinto ziloku zidonselwa khona le mashoneni khona ngale
umnumzana Lazarus Mukombe ongumlandeli webandla le MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi uphuzile ukutshengisela lokhu loba nje evumelana lakho
ngendaba nale ekhulunywayo kwamaqiniso sokuthulethi kwakufanele bekwenze kulesikati ngakhangela kuvota teso kuseduzane singahamba sibe sigijima emgwaqweni sitshengisele uZulu wonke ukuthi into eyenziwayo le ayikho right but sokuthoo late kwakufanele sikwenze kulesikati kunoko kwenziwa i-MDC njengami mina ngomunye wangikhona wepatio naleyo ngiyakuthakazelela kufanele sikwenze sibili sibatshengise into abayenzayo ayikho right kwakufanele bona beyenze ngesikati angeke ngifihle ngithi ngwenye ipati mina ngivile ngiwe-MDC elayise naleyo kajamisa sibili ngokwayo kufanele sikwenze singene umgwaqo sibatshengise into abayenzayo i-wrong abaphumele egcekeni
umnumzana Knowledge Mukhuli laye uthi ukutshengisela kuqondile ugcizelele esithi indlela uhulumende aqhuba ngayo ezokhetho khathesi kwenza engani ngokwecele elilodwa khona ngokwelizwe lonke
into eyenzakala ikho right ngoba lokhu ngokwelizwe lonke kumele sonke sikuthakazelele konke lokhu sonke si-free kungayenzwa ngani abanye abantu yibo abangani balamandla kulabanye kodwa ngokomphakathi konke kumele sonke sibe khonapho sisuthiseke ngakho khona lokhu
kodwa unkosikazi Martha Ncube uthi kaboni ukuthi ukutshengisela lokhu kuzasiza ngoba sesifikile isikhathi sokhetho unkosikazi Ncube uthi kumele umanyana we-MDC Alliance ukhangele ukukhankasa hathi ukuchitha isikhathi ngokutshengisela
lokho kwenziwa ngabantu be-MDC abathi bona bafuna ukudemonstrate mina ngubone kusiba loncedo ngoba isikhathi sesihambile khathesi ekungathi ngabona bayakhampeni instead ukuthi bademonstrate ngoba ukudemonstrate kwaba kusoze kwanceda ngalutho wonke umuntu usekhangelele ukuthi abone ukuthi okuqhuba kahle kuphi ukuze bakwanise ukuthi bakhethe umuntu ababemfuna ukuthi bamvotele lokho kokudemonstrate ayikudlalisa isikhathi kubabisele emuva futhi
amalunga ebandla le-MDCT akobulawayo lawo ayalungiselela ukuthi axhase abaseHarare ngokutshengisela belapha kobulawayo ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Udaba olufanayo kulabanye abantu abahlala kobulawayo abathi lonyaka kulodlakela lokwethuselana kubandla elikhulu eligoqela elezanu PF kanye lecele le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Ngakho-ke abantu abaningi bathi akumelanga lokhu kugcina kusenzakala elizweni lonke jikelele ngesikhathi sokhetho oluzayo. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Ngesikhathi sokhetho kweleZimbabwe kulabalandeli bebandla leZanu PF abacatshangelwa ukuthi babambisana labanye abantu abakuhulumende webandla leZanu PF ukuthi balwisane labakumabandla anjengele MDCT izaphu lamanye aphikisayo. Sokwabulawa njalo kwathunjwa abantu abanengi kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uZibuse. Abanye lokhe kungaziwa ukuthi bafela ngapi njalo babulawa ngubani. konke lokhu ufakwa ezandleni zebandla elibusayo elezanu PF. Okwamanje kukhanya engani udlakela lokhetho luphakathi kwamalunga ebandla lezanu PF lawe MDCT ekhokhelwa nguChamisa. Bayalwisana bodwa kumabandla la kubangwa izikhundla labazabamela kukhetho oluzayo. Banengi abantu abathi kaluqondanga udlakela lolu. Omunye wabakusolayo lokhu ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party.
Silokudana ngodlame oluqhubeka lusetshenziswa ngabantu bezanu PF, kanti ngakwelinye icele besithi ama-elections esiyakiwo azabe credible.
Lokhu usekelwa ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu.
Kwenzakala emabandleni lawo kuyadanisa kakhulu, ikakhulu i-MDC, ngoba abantu bemandebeleni babefake ithemba lalo kakhulu kulo ukuthi izaba i-alternative to ZANU, ngoba izanu sibe siyazi ngodlakela ne-corruption.
Abakubandla le-MDCT ekhokhelwa nguChamisa bathi kuyathusa ukuthi abanye babo bayahlukunyezwa ngabantu okumele basebenze labo ukwenzela ukuthi kuguqulwe ezombusazwe lezomnotho eZimbabwe okuyanxele. Bathi ubuqili kukhetho lwama-primaries buveza ukungathembeki kwabalandeli bamabandla achiyeneyo. Omunye wabasola ubuqili lobu kukhetho Nkosikazi Nokuthula Ndlovu okubandla le-MDCT elikhokhelwa nguChamisa. Uthi ubuqili obukhona buhambelana lodlakela olumemethekiswa ngamalunga ebandla leli.
Into eyayenzakala ngama-primary elections ayisithabisi.
Umnumzana Benny Ncube, umgcini sihlalo weZipra Veterans Association, uthi ibandla elibusayo kanye lele-MDCT kumele ahlukane lobuchapha ababuveza ngesikhathi sokhetho lwama-primaries. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu kwele Zimbabwe usetshengiswa umdlalo oveza ububi bonke obenziwa libutho leKukurawundi. Wawuvinjwe nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe, wasuswa esikhundleni sikamongameli libutho ngomnyaka ophelileyo. I-Reuters News Agency ibika ukuthi umdlalo lo olesihloko esithi 1983 The Dark Years usanda kwethulelwa uZulu eZimbabwe ngesikhathi kulabantu abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele axolise ngokuphatheka kwakhe kumbhuqazwe weGugurawundi. Umnangagwa uphika embi phansi ukuthi wayeyingxenye yalabo ababulala abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 emathebeleland lenkabazwe ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Umdlalo lo wamiswa nguhulumende ngomnyaka ka-2012. Uhulumende wathi uzaletha inzondano ebantwini. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Okwamanje ibheju likaZulu libambisana lemthwakazi Republic Party ekufakeni amabhakani endaweni lapho okwabulawa khona abantu iGugurawundi. Ake sizwe umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli we-MRP, exoxa ngodaba lolu le-Studio 7.
Sikhasana lehlanganiso yebheju likaZulu ekufakeni amatshe ayimaki yokutshengisela ukuthi endaweni ethile kulabantu bakithi ababulawa nguhulumende nalo esingaphansi kwakhe ngombhuqazo. Ngokunjalo abantu bakithi bayakuthakazelela ngoba bekunanzeleleka ukuthi sokungathi uhulumende okhona ufisa indaba yeGugurawundi kukhohlwe ngayo, kuthulwe ngayo, kuvele kungakhulunywa ngayo.
Nxa sisizwe abanye bayakhonona bathi khonoko kwenziwa ngabomoyo lebheju kaZulu kungani kukhankasela ukhetho oluzayo, ungabatshela uthini ngakhonokho?
Ngayinika labo abatsho lokho ukuthi akusoqiniso ukuthi thina esikwenzayo njenge-MRP lebheju likaZulu kuyikukhankasa. Okuqala, ibheju likaZulu lifonywe ngo-2006 livele luphethe udaba lombhuqazwe. thina njenge-MRP sabunjwa ngo-2014 asange sime ukukhankasa ngondaba lomphuqazo ngazikhangele constitution yethu ibhaliwe ukuthi sizasebenza gadalala ekulungiseni udaba lwegugurahundi. Lokhu sikwenza kulama-elections loba kungelama-elections ngoba sicabanga ukuthi udaba lwegugurahundi kumele lulungiswe yithi abanikazi balo, hhayi ukuthi lukhulunywe ngabantu abavele eMpumalanga.
Nxa sikhangela-ke i-commission leyi ye-Peace and Reconciliation yayizama ukuthi lubambe lolu daba kodwa kwangazani awuhambanga kuhle. Pho-ke vele kumele lubanjwe njani?
Okokuqala, i-National Peace and Reconciliation Commission sicabanga ukuthi ibingazolungisa udaba lwegugurahundi ngoba okokuqala besifisa i-government yeZimbabwe i-acknowledge ukuthi kwaba lo mbhuqazwe. Ngokunjalo sathi thina kumele kube le-truth and justice before we talk about i-reconciliation ngoba u-reconcile kwenzeni. U-reconcile emva kokuthi kule qiniso eselivunywe ngabantu ukuthi hayi isiga segugurahundi senzakala, hayi ukuthi umnangagwa asitshele ukuthi let bygones be bygones, umgabe athi it was a moment of madness. Konke lokhu ayisiko kuvuma ukuthi umbhuqazwe wenzakala.
Kodwa luza phela njani udaba lolo?
Ukuphela kwalo yikuthi ama-perpetrators avume ukuthi babulala abantu bakithi, njalo bavumele abantu bakithi ukuthi bakhulume ngalolu daba bengelakwethuselwa, bengelakubotshwa. Uzananzela ukuthi kumaviki adlulileyo the sikhona ngale eBalagwe bayavimba amapholisa bethi singafakeli litshe, they instructe iHarare. Kanti last year uzakhumbula ukuthi sithe sike siye eBalagwe futhi sathola i-riot ivimbile isala ukuthi siyengena eBalagwe. Ngokunjalo ukuphela kwalolu daba yikuthi khona khona abanikazi bohlupho lolu kube yibo abaluphathayo, hhayi ukuthi ama-perpetrators bona abantu beHarare basiyele ukuthi siluphathe kanjani. Sili thina njengabantu bakumthwakazi esitye sabulawela abantu, sarethelwa abantu, kwacatha abantu okuze kufika namhlanje okungazakali ukuthi balele ngaphi. Yithi abanikazi okumele siluphawule lolu daba. Kanti futhi mhlawumbe kube lama-independent commissions angalani lokwenza lo hulumende kodwa azimele wodwa laphana ukuze avumbulule iqiniso ngalolu daba lombhuqazo.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party, sikhulume laye ekobulawayo. Ilizwe leZimbabwe selilungiselela ukhetho oluzayo ngentulikazi lonyaka. Amabandla aphikisayo athi kunengi okumele kwenziwe yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ukwenzela ukuthi kuqhutshwe ukhetho olubalulekileyo. Kodwa kulabantu ke abathi kukhona okuningi ongenziwa ngemfanelo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Edwin Ndlovu webandla le-People's Democratic Party, lomnumzana Buckler Tambo, ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa. UNdlovu usungula lolu daba.
Ye, amalungiselelo okhetho sibone ngazathi ahamba njengebandla le-PDP. Sibuye MDC Alliance sikhangelela ukuthi usasuku lwesibili lwesithathu sesiqedile du indaba ye-candidate selection kusukela kuma-parliament, upresident, senate, proportional ukuze kufika kuma-councillors. I-ZEC ithi layo isilungiselele isi-red ukuthi yokhethwe. Kodwa-ke thina njengamabandla-ke aphikisayo sike-MDC Alliance siyi-PDP sithi thina sifuna ukuthi sihambe ndawonye le-ZEC. Nxa kuseyaprintwa ama-ballot papers sibe ndawonye, sibekwazi ukuthi aprintwa kokuqala iphi company, okwesibili kuzaprintwa amangaki, kwenzela ukuthi nxa sisekhethweni sindawonye sisazi ukuthi ama-ballot papers lawa kusetshenzwe njani. Yikho esikukhangeleleyo.
Ye baba Tambo, nangu uyakhuluma lapho baba Ndlovu, akuxoxelayo sibili ngamafitshane khonapho.
Engikubonayo okwamanje khangani amalungiselelo angani hamba kuhle emabandleni amaningi. Ungakhangela kubandla lele-Alliance, MDC Alliance, amakhampeyini abo mbona uchamisa ewenza kuhle. If you look at iZANU-PF lakho kungani hhayi bayawachaya kuhle amarali abo. Engingathi mina lapho engingathi ngiyasola mbijana, angikwazi amanye amabandla babona njani, yinto le singathi i-media coverage. Okwamanje mbona mina amabandla lawa ku-opposition akulo ngani yakhala ngokuthi abangatholi ithuba lokuthi bengene labo ku-national television, labo i-ZBC bakhiphe bezenza amarali abo labo bekhuluma ukuthi yabo i-policy position yabo imi njani ngenhlelo ezitshiyeneyo. Okunye mbona ngani amalungiselelo ahamba kuhle, kodwa engingakuzwayo kumakubabandla atshiyeneyo lawa engabe ngaphikisayo ngabe ilele libuza ukuthi izinto ezimqoka ebantwini beZimbabwe esifana lokuthi cash shortage ekhona manje bazayiqeda kanjani xa benganqoba ukhetho nalolo. Into enjengokuthi ama-pensioners wona azanelisa ukuthi aphile ngcono kanjani, awula muntu onganiya ukukhuluma khonokho. Into zempilakahle esingathi i-health sector sesiyibona isidilikile eZimbabwe. Into ezifana nokufunda kwabantwana, ukuthi abantwana befunde bethi bawathola ama-degree akhona lawo benelisa ukuthola imisebenzi besebenze kakuhle kunokuthi becine besuka bonke abantwana besiya eGoli besiyakuba ngu-waiter kumbe becine besiyakuba ngo-security guard. Angezwa umuntu ongani ukhuluma ngakho khonokho ukuthi yena uzabumba njani imisebenzi, uzalungisa njani i-key infrastructure esingani esibhidlikile, nokuthi bazaletha kanjani i-investment elizweni ukuze i-economy yethu iphakame. Akanguzwa kahle kuma-campaigns ayenziwayo kuko manje.
Yes, sikubamba umlomo khonapho. Siye kubaba uNdlovu, sibili uyakhuluma lapha ubaba uThambo ukuthi hheyi akuzwakali ukuthi likhuluma ngani lindawo zonke nje kuphela umuntu uyahlahlahla akhuluma kufunayo. Akumphendule khonapho baba.
Thina siku-MDC Alliance sicacile sithi thina uhlupho olukhona eZimbabwe kathesi lubangelwa ke sithi i-shortage ye-human resources kumbe ithi i-shortage ye-leadership ubukhokheli bobuswelakalayo. Akula confidence kubukhokheli obukhona ku-banking sector nazo zonke izingatsha zikahulumende ezikhona eZimbabwe. I-cash shortage uhlale ukukhuluma ngayo okathamisa ukuthi i-confidence yabantu, imali ikhona ezindlini ama-USA agciniwe, i-direct foreign investment imile ngoba abantu bengelashiwa ukuthi banga-investa imali zabo zizathathwa. Kungaba ne-confidence, everything will fall into place. Izimali esilazo esizigcinileyo ezindlini sizazibhenka. Abantu kwamanye amazwe bazaletha ke imali yabo bayi-investe lapha. I-cash shortage into engeke nje ithathe iviki ingalunganga. I-confidence okokuqala babathambo okumele ibe khona, abantu babe lethemba lohulumende, babe lethemba le-system, i-banking sector, abantu bayithemba.
Babathambo, kambe ikhonoko ukuthi abantu baqale bethemba ilizwe ukwezethi kulungiswe. Uyakhuluma lapha uthi kungathatha iviki kuphela ukuthi kulungiswe nxa ukhetho lungahamba kuhle kumanyana wabo.
Nxa esithi iviki ngani ngiyamangala okaNdlovu ukuthi bazawuqeda kanjani, kodwa ngendlela engibona ngayo yeyo ngabe siqinisile ukuthi okunye indaba ye-confidence. Kodwa into engayiletha lapha Ndlovu ukuthi asikhangeleni ukuthi right now ilizwe elinjenge-Britain kathi selilethe $100 million izangena kwi-industry. Khonokho asosayini yini yokuthi kusa le-confidence kakhulumende yena lo ovele khona kula mabandla lawo amanye aphikisayo, bona bathini ngakho njenge-MDC Alliance, bakubona njani khonokho sokubuye kwenzakala?
Baba Ndlovu,
olokusenzakala ngathi international community ibinganika isela themba lokuthi-ke amabandla aphikisayo angayikhipha i-ZANU-P F. Kodwa-ke ngokungena kukamnumzana uChamisa ukuthi akhokhele i-alliance sekule themba-ke elikhulu ukuthi khona i-ZANU-P F singayikhipha. Yikho-ke siyananzelela ukuthi ilizwe le-Britain yilo kakhulu kwi-international community-ke eselithembise i-ZANU-P F-ke izulu-ke emhlabeni. Kodwa-ke akusazokwenzakala khona lokho ngoba i-MDC Alliance izabe sithethe-ke umbuso njalo. I-aid evela-ke e-Britain ibuya le-condition kasoze benelise ukuthi balethe ukhetho olukhululekileyo ngoba i-Britain ifuna ukuthela-ke imali-ke kumnankagwa-ke hulumende nxa ebe lo khetho olukhululekileyo. Kodwa-ke njengokutshilo-ke kathambo ekuqaleni ukuthi ku-media reform-ke kasikayiboni thina amabandla aphikisayo kasitshengiswa kumabonakude owezimbabwe, ungabona sikhithwa yabo kutshengiswa lapha silabantu abalutshwane khona kumbe sichothozwa ukuthi nampa besenkayisa ukuthi abantu bebalutshwani-ke nampa-ke uChamisa uthe lokhu lalokho, nanko kancubu uHashman uthe lokhu lalokho, nangubithi uthe lokhu. Sisolwa kuphela, sichothozwa, sifuna ukuthi thina sizithengise, sivunyele ukuthengisa. Yikho-ke sithi thina kasozayenelise-ke ukuthi ayenze ukhetho olukhululekileyo kamnangagwa. Yikho-ke i-aid nale ethengisiweyo ayisoze-ke itholakale lanxa eyithengiswa ngoba asozayenelise lokhu abakufunayo.
Baba Tambo, uyakhuluma lapho ukuthi ye uyakubona ukuthi konke khonokho kwenzakala, kodwa-ke kungaze kwenzakala eZimbabwe kucele le-ZANU-P F akulanto ezajova lapha ngoba uthi vele ukhetho kalosoze lubaluleke ngokutsho kwakhe lapho uba uNdlovu.
Okwamanje uthi sithi ukhetho lusoze lubaluleke ungani kuyahlupha babaNdlovu ngenxa yokuthi okwamanje utsho bonke uhulumende lo osukhona esingathi uhulumende omusha usebuye wathi ama observers bazawavumela okuyinto kade umgaba yade ngayivume nale uthi ama observers engasuka amanye amazwe afana labo EU landana. So khona ukuthi labo sibe le confidence ukuthi bazaletha ama observers kanjalo izekhi la embona isibuye yavuma ukuthi hayi ngabe siyaprinta ama ballot papers lani sengingaba khona amabandla aphikisayo. So lina lithi right asozibe free and fair kanjani njalo i-election yakhona njengoba lo sebuye wavuma ukuthi hayi ama observers kabuye izekhi la yathi hayi njengoba belikhala ngokuthi iprinting ama ballot iprinting sizayenza lani likhona. So unye singathi singakusola outside of esengu-raisile ama-media reforms ikuphi okunye elibona ngani ungaphambaniseka ukhetho ngalolo.
Ngena khonapho baba Ndlovu.
Ukhetho uze lukhululeke kuba la ma-benchmarks athile kule zinto eziningi ezikhangelwayo ukukhangelwa ke into eyodwa ukuthula kunye kwezinto ezikhangelwayo ukuthi ke amabandla wonke ke ayaphatheka ke ekuprintweni ke kwama-ballot papers ngokunokukhangelwayo ukuthi kambe ke imidiya yona ibamba kanjani ke amabandla wonke siyathola amathuba yini njengoba esikhuluma ngakho kuningi okukhangelwayo okwethethi ke asinike sithi thina ke 100% ukhetho luzakhululeka yiko kambe ukuthula kuyathembisa ukuthi kuzaba khona kodwa ke ubutsotso bamabhaloti ke izekhi sithembisile kodwa kakukwenzakali kumidiya kasikaphiwa kasiphiwa amathuba ena la ukuthi sikhankase ikanti kulawo kuleke imidiya kenjabo Studio 7 lezanu sibalayo sipho ikokozelelayo kodwa ke kuleyo beyi-public media ko-ZBC thina kasitholakali kasiphiwa amathuba kuqakatheke kakhulu kumele sizithengise phela ebantwini bazabasazi njani ngenye yezinto esikhangeleleyo nxa sisithi ukhetho kumele lube free, fair and credible nxa singazange sitholeke lesilo thuba ke ukhetho asoze sithi lukhululekile ukuthula kuphela asoze sithi ukhetho lukhululekile.
Ye, siyamuzwa uNdlovu sibili uyakhuluma lapha ngama-ballot papers aphinde akhulume futhi ngezomsakazo lwamaphephandaba usekela uhulumende. So ke khonapho ke okuhluphayo vele kuyini baba Thamba?
Njoba layo uDlovu ezikhulumela right mina embona ngani inkinga enkulu amadoda lawo e-opposition azakuba layo kaDube yikuthi mbona ngani bazalokhu esingathi ukusplitter i-ballot.
Ye, lapha sizwe umnumzana Edwin Ndlovu webandla le-People's Democratic Party elo mnumzana Butler Tambo ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa. Ye, siyabona ukuthi kulabantu abasithumezele imlayezelo omningi kakhulu ngodaba lolu. Siyabona ukuthi-ke bathi omunye wakhuluma lapha uthi ibizo lami ngu-survivor. U-survivor-ke uthi okuhluphayo kumabandla aphikisayo yikuthi maningi kakhulu ngakho sifisa ukuthi nga aphungulwa abe malutshwane ukuze kuthi kunqotshwe-ke ibandla le-ZANU-P F. Prisca Mazotsa uthi lami ngikhona khonapho Dube kuzobuya-ke lo Melita Dlodlo kuzobuya futhi lobalonja omunye Albert Mpela la uthi khona mfowethu kuzobuya-ke lo Dominic Sando uziba Nice Banda kuzobuya lo MR Mrambiwa lo Justice Kapecha. So lonke lithi sikhona khonapha esitikini Dube sisebenza lawe. So ke lingakhohlwa ke ukuthi nxa lifuna ukuthi libe lathi isikhathi sonke lingakhohlwa ukungena ku-VOA Ndebele litshaye konkana ke okuliyisithupha kwezethi libe ngabanye bethu. Ye, mbonazane kunjalo sitshaye kancane ke ingoma kaLove More Majayivana. Singake hlukane ngothi siboneke obezigokhela lamhlanje indaba zethu ibandla le-ZANU-P F lithi lifuna ukujengisela emgwaqweni kusasa. Kulabantu abade ababona ukuthi ukujengisela komanyano we-MDC Alliance kuzanceda. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngu-Kips Dube.